sibonge umavela silo Chris ngokusethulela indaba zosuku ngolimi lwesingisi lichona njani mthwakazo muhle siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlaka 25 ngomabasa 2016 selethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Amakampani akhona la akuthiwa yi-manufacturing malutshwane ukugcwele abe-service industry, amabhenki nabobani bani. Amakampani e-manufacturing akwa anelisileyo ukuthi ayovukisa malutshwane.
Umbukiso walo nyaka wokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair uyaqala kobulawayo kusasa. Abanye besithi njengeminyakeni embalwa edluleyo malutshana amankampani azabukisa.
United Nations ngibona ngathi ilamazwe amaningi amanye abalolwazi ngezinto zona lezi. So ukuze kuthiwe kakusayini izinto lezi kutho ukuthi kuzaba luncedo kithi ukuthi sikwazi ukuthi i-climate change yona-ke kanti iza njani.
Umongameli Mugabe usephindele ekhaya evela kwele Melika lapho asayine khona isivumelwano sokulwisana lokuguquka komkhathi labanye abakhokheli bamazwe omhlaba. Kwezemidlalo iqembu le-FC Platinum yilo eselihlezi phezu kwengalani yemiklomelo ngemva kwemidlalo ye-Premier Soccer League ngempela viki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umbukiso walo nyaka wokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair uyaqala kobulawayo kusasa. Abanye besithi njengeminyakeni embalwa edluleyo malutshana amankampani azabukisa akuthengisayo ngoba amanengi esevalile ngenxa yomnotho oqhubeka utshabalala. Intuthu zisathunqa kobulawayo amankampani ayinyakazela embukisweni lo osomabhizimusi bakuleli laba kwamanye amazwe belobelana izivumelwano zokuthengiselana. Kodwa konke lokhu sokuyinganekwane, kutsho usomabhizimusi umnumzana Bulisani Ncube.
Ngenxa yokuma kwesimo somnotho sizananzelela ukuthi kuze kufike lamhlanje ilokhu ikhona indawo kulabo abafuna amasendi ukuthi bayevukisa. Okungajwayelekanga ngoba ukuthi nxa vele sokuze fika lesi sikhathi kungasela ndawo. Lokhu njalo uzananzelela lokuthi amakampani akhona la akuthiwa yi-manufacturing malutshwane ukugcwele abe-service industry, amabhenki nabobani bani. Amakampani e-manufacturing akwa anelisileyo ukuthi ayovukisa malutshwane and wonke konoku kungenxa yesimo somnotho esingasihle.
Wena njengosomabhizimusi Ncube, ubungafuni ukuyabukisa yini kumbe ibingatholakali imali?
Isifiso sokuyabukisa besikhona kodwa ke imali yiyo efike yavimba ngoba uzananzelela ukuthi ungathi wena namhlanje inzuzo yangkhona iyaphuza ukubuya ngoba bhadala imali namhla kodwa ukuthi wena inzuzo yakho iphenduwe iyathatha isikhathi eside.
Umnumzana Bulisani Ncube ngusomabhizimusi sixoxela ekobulawayo. Amazwi akhe agcizelelwe lilunga ledale lephalamende umnumzana Bednico Pepe laye ongusomabhizimusi.
Umumo welizwe uvele ka ukuvumela ukuthi sikhulume nge-trade fair ngoba into okuthiwa i-trade fair itsho ukuthi yibudlelwano babantu abasebenza kumbe ngithi yibudlelwano bamabhizinisi. Ubudlelwano bamabhizinisi bugoqela lalabo abavele ngaphandle kwamanye amazwe. Kuphoka thina lapha eZimbabwe siyabe sisithi sifuna ukubukisa, sibukisane esikwenzayo njengoba ama-factory sevaliwe, sibukisane esingakuthenga njengoba ama-factory sevaliwe, sibukisane esingakwenza ngezindlela lokuthi ayi manufacturing nesikhiwa esikwenza kwamafemu njengoba amafactory engasasebenzi. So akusela okokubukisa engibona kusenzakala kade seZimbabwe ukuthi umgabe labanye bakhe sabathola into abayenzayo kanye ngomnyaka njengokuthi njengoba izindlu zakhona zavele zakhiwa eze international trade Zimbabwe international trade fair ezikwabulawayo sizabe zibuya kuphela kuze kwenziwa lokho ukuthiwa lizaba. Ngoba sithi lizaba ngoba nalabo ababuyayo bavela besiza kwamanye amazwe babe bebuya kuphela ukuthi bazevakatshe eZimbabwe ngoba eZimbabwe kakulanto eyenziwa eZimbabwe e-exportwa kumbe ngithi echatshiswa isiwe kwamanye amazwe angaphesheya kolwandle. Njalo le mali thina esokuthi sibe layo ukuthi sithenge ezinye izinto ezivela kwamanye amazwe kasilayo. Imadlana esilayo isikhathi esiningi ngethenga ukudla kuphela. Pho e-trade fair phela asonto ukuthi ungavukisa ukudla kodwa uyavukisa izinto imtshina izinto ezenziwayo izinto ezithungwayo yikho okuyabe kuvukiswa yise sizathu esadalelwa i-trade fair.
Kodwa umgabe uthi umnotho suthuthuka amankampani amanye sephathiswe nguhulumende azimela ngezinyawo.
Uyabona ungakhula ufike eminyakeni kamgabe usugula. Kangumsoli umgabe ngoba umgabe segula. Ungayisi ukuthi uyagula ukuthi ulomkhuhlane kumbe njalo uloyiwe. Uvele ngokukhula kwakhe aseyikho khona usesesimeni sokugula. So nxa ekhuluma ezinye izinto simxolele ngoba zikhuluma ngomuntu ogulayo.
Umnumzana Bednego Pepe ngusomabhizimusi njalo lilunga letale lephalamende engo-MDCT.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umongameli Robert Mugabe usephindele ekhaya evela kwele Melika lapho asayine khona isivumelwano sokulwisana lokuguquka komkhathi ese-Paris Agreement on Climate Change. Umgabe ubehamba lequla eligoqela abaphathintambo bezemvelo unkosikazi Oprah Mchinguri Kashiri. Lobona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Simbarashe Mumengegwi labanye. Befika egcekeni lendizamtshina eHarare uMbengegwi utshele intathelizindaba ukuthi eliZimbabwe laqala kudala ukulandela isivumelwano lesi sona esavunyelwana ngomnyaka ophelileyo esikhuthaza ukwehliswa kwentuthu ephuma ezimoteni kanye lokusetshenziswa kwamandla elanga isola. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Themba Dlodlo yena othi lesi sivumelwano siqakathekile kakhulu.
Kuhle nje ukuthi kusayine izinto lezi ngoba antho simele sisebenzelane lamanye amazwe. I-United Nations ngibona ngathi ilamazwe amaningi amanye abalolwazi ngezinto zona lezi. So ukuze kuthiwe kakusayine izinto lezi kutho ukuthi kuzaba luncedo kithi ukuthi sikwazi ukuthi i-climate change yona kanti iza njani. Singalima nini, siqalise ukulima nini, kuvunwe nini. Ngisho uyabona ukuthi wona lo mnyaka izulu liphuzile kuye ngo-February. Njalo laba lilutshwana lalimivuke ezintathu lahamba. So khona kuyana kuyasihlupha ukuthi kanti sizaplana njani for next year. Sizaqalisa nini ukulima, sicine nini ukulima. So kuqakathekile kakhulu ukuthi sibe lolwazi, kube labantu abazafika lapha basitshele ukuthi kanti kuhamba njani. Lokuthi nje kuphume emaphepheni ukuthi sokumikanje.
Ya bakhona kade besola ukuhamba kukamongameli Mugabe ukuyasayina isivumelwano lesi besithi kasiqakathekanga kungako kakhulu eZimbabwe. Ungathini wena lo?
Akuqakathekile. Bebemsolela nje ukuthi mhlawumbe ngoba uhamba kakhulu ngoba bengathuma nje abafana bakhona ovice bakhe bakhona umnini minister we-agriculture and so forth. Ubengathuma abayesayina ngikhona ukuthi bekudingeka ukuthi ahambe yena but hhayi njengomuntu othanda ukuhamba. Uhambile usayinile kho kufuneka ukuthi kusayine into ezinjalo ngoba simele sisebenzelane lamanye amazwe. Uqakatheke kakhulu.
Umnumzana Themba Dlodlo, ingcwethi kwezokulima, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekoBulawayo. Uhulumende uthi uyiqaphele imbiko ephuma emngceleni lele Mozambique lapho abahlamuki beRenamo abalwisana lohulumende walelo lizwe. Inani leziphepheli ezibalekela eZimbabwe ngalesi sizathu likhangelelwe ukuqansa lisengezelela lelo elivele likhona elenkulungwane ezedlula ezilichumi 11,000. Kubika uMavisgama.
Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo wesebenzi kanye lenhlala kahle kaZulu unkosikazi Priska Mfumira ekuhlanganeni kwakhe lommeli wohlangothi lwenhlanganiso yamazwe omhlaba olubona ngeziphephele eZimbabwe olwe United Nations Commission for Refugees umnumzana Robert Tibagwa ngenjongo yokubonisana phezu kwesimo seziphephele elizweni. Umfumira utshela intatheli zindaba ukuba khona beza kuya kuleyo mingcele ukuyazibonela ukuba isimo sinjani anduba badinge indlela zokusiza beMozambique abayabe bezophephela kuleli bebalekele ingxabano phakathi kwahulumende wabo labeRenamo. Ummeli we-UNHCR kuleli umnumzana Robert Tibagwa oke wethekelela lapho kugcinwa khona iziphepheli eTongogara Camp eChipinge ngempela viki uthi kumqoka ukuba abenhlanganiso yakhe bemanyene lohulumende bakhulumisane ngokulungiselela lanxa isimo singakabi sibi kangako. Kodwa uZulu weHarare uveze ukukhathazeka ngokuthi uzoyithola ngaphi imali yokunakekela lezi ziphepheli uhulumende yena evele engenelisi ukunakekela ezivele zikhona elizweni. Omunye walezi zakhamizi umnumzana Jeffrey Moyo oyintatheli zindaba uthi kunje kulezinye ezivela khona eMozambique lababalekela impi kwele Democratic Republic of Congo.
Kabalayo imali kumele bakhulume iqiniso ukuthi ithina njengeZimbabwe imali kasilayo khona apha zile inkinga zethu silendlala lapha eZimbabwe silendaba zethu ezokunikiza isebenzi imali abanye abakayizuzi ibonus last year khona apha sikwisithi bona bayayenelisa ukugcina abantu ababaleka eMozambique uyabanikazana.
Kodwa uhulumende uthi uzinikele ukubanceda laba bantu lanxa elazo inkinga abhekane lazo kwezemali ekhala ngokuthi okunye kwakhona sekungezelelwa indlala ebhahlileyo elizweni kanye lezijeziso zomnotho ezethulelwa ilizwe ngamazwe athuthukileyo abalisa elemelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection kusasa sikhangela imizamo kahulumende eyokubamba abafundi ngamandla ukuthi bafunge njalo bakhonze iflegi yeZimbabwe ezikolo. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo lisazise ngokusithumela incwajana ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 inombolo njalo 001-202-465-0318. Asihlanganeni kusasa kuhlelo The Connection lilami untungameli Nkomo lomunye wami utatenda Gubo. Ibandla leMthwakazi Republic Party ngempela viki lisungule ugatsha lwalo kwele South Africa emkhosini ongenwe isizalwane zeZimbabwe ezidabuka kwele Mandebeleni. Kubika uBenedict Nhlapho.
Lelibandla leMRP elifuna iZimbabwe iqunywe phakathi ukuze abantu bakwele Mandebeleni labasenkabazwe bazibuse libumbe ugatsha kwele South Africa ngoba lisithi kulezigidi zabantu ezikholelwa kulokhu elukulelayo. I-MRP isungulwe koBulawayo ngozibandlela ka-2014. Umkhokeli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo utshela bebebuthene emkhosini wokusungulwa kogatsha lweleli bandla elokishini le-Uvel eGoli ukuthi kungani bebone kule ndingeko yokuthi benabele kwele South Africa.
Yikuqhubeka bekhuthaza abantu bakithi abangu 3 million abatholakala kuleli khona pe Uville, e Hillbrow, langaphi langapho ukuthi hayi ilizwe labo likhona ekhaya libamelele ukuthi khona bayisebenza khona ngale baphile kuhle ndawonye belezihlobo zabo besekhaya.
Okhethwe ukukhokhela ugatsha lwe-MRP kwele South Africa umnumzana Mqondisi Ndebele uthi umsebenzi usemahlombe akhe ngokulandelela bonke abadabuka ezabelweni ezibalisa iMatabeleland South, iNorth leMidlands ukuthi bancedisane labasekhaya ekuvuseni isizwe sikamthwakazi.
Ngizakwenza ama-structures bonke ukuyabe kuhlanganisa le-MRP esebenza ekhaya ukuthi ngilimukise abantu bonke abavela eMatabeleland ukuthi yitho kufanele sizikhulule ngoba i-South Africa akusilo lizwe lethu, kufanele silungiselele ukuthi siye ekhaya.
Esebuzwa ukuthi kambe leli nyathelo labo lokufuna ukuzibusa angeke yini lidale udlakela, umkhokhelwa lelibandla uMoyo uthe kabafuni impi, kabafuni dlakela, kodwa zonke inhloso zabo zizafezwa ngokukhulumisana ngokuthula lohulumende obusayo.
Abantu bakamthwakazi bangabantu abathanda ukuthula, yikuthola ukuthi langemva kosehlakalo seGugurawundi abazange bathande ukuphindisela. Abantu abathanda ukudlwangudlwango siyabazi.
Loba nje iningi livumelana lalelibandla ukuthi kunengi iMatabeleland leMidlands ezijwe kukho emuva kakhulu nxa uqathanisa lezinye izabelo. Abanye bathi malutshwana amathuba ukuthi uMongameli Mugabe avume ukuthi lezi zabelo zizibuse, yena laye abuse izabelo zamashonaland. Mesuto Sebene Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Live Talk lamhla sikhangela isimo sombukiso okuthengiselana lonyaka oweZimbabwe International Trade Fair oqala kusasa kobulawayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Kusasa izakhamizi zeMelika esigabeni ezibalisa iConnecticut, iDelaware, Maryland, Pennsylvania, leRhode Island zizavota kukhetho lwamaprimaries olokudinga ozazimela kukhetho lukamongameli phakathi kwebandla lamaRepublicans lelamaDemocrats. Inhlolisiso ethe yenziwa iveza ukuthi isinothi uDonald Trump owama-Republicans uzanqoba esigabeni zonke, kuthi ngakuma-Democrats unkosikazi Hillary Clinton ulakho ukunqoba esigabeni ezintathu. Lanxa indlovu ziyizo inyamazana ezinkulu kwedlula zonke zisengozini yokutshabalala ezwekazi le-Afrika ngenxa yodubo lwabazingela ngaphandle komthetho befuna impondo zazo. Abohlelo lokulondolozwa kwendlovu kwele Kenya bathi olunye udubo osulubhekane lendlovu ngolwenyosi, isinanakazana esincane esilakho ukuzidalela udubo nxa kuthe kwaba lokulwisana. Ziyaphela eza kwamanye amazwe. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ugatsha lwezempilakahle lumanyene lenhlanganiso elungisa umuthi wokubulala imiyane solwethule umkhankaso wokuqeda umkhuhlane woqhuqho kwabesifazana abazithweleyo olubizwa ngokuthi yi-Moms Against Malaria. Kubika unothando Spanda.
Umkhuhlane woqhuqho ubikwa uyimbangela yesihlanu yokubulaleni abesifazana abazithweleyo eZimbabwe. Lokhu umnyaka waqalayo, ugatsha lolu lubika sokubhubhe abantu abangamachumi ayisishiyagalombili lanhlanu, i-85, phezu kwenkulungwane ezingamachumi ayisithupha abahlaselwa ngumkhuhlane lo, i-66,672. Unkosazana Anita Moyo, ongomunye wabasebenza kuhlelo lokuchela imiyane phansi kogatsha lwezempila kahle, uthi kule ndawo ezazingavamanga ukuba lomkhuhlane woqhuqho ezinjengeGwanda lazo eseziqalile.
I-IRS sithiwa indoor residual spraying and yenziwa endaweni kuthiwa ama-low-lying areas, endaweni ezigcwele amanzi kakhulu. Mna ngaspray Gwanda, so endawo engizaziyo sekuvuma ekhezi along i-border post. Inceda ngokuthi khona ngaspraya endlini, yabulala i-mosquito ingahlala emdulini. So abantu babengasalunywa kangawo i-mosquito, so iyaprevent imalaria i-IRS yangkhona.
Umongikazi unkosikazi Thathenda Maphosa uthi lanxa umkhuhlane lo udinga ukuthi uhulumende aphathise ekucheleni imiyane, kukhona izakhamizi ezingakwenza ukuze imiyane ingagcwali indawo yonke.
Njalo lathi simeke shoti amanzi singawayekeli ehlele emagabheni lani lani, ngoba lakho yizindawo lapho imosquito iyathanda indawo ezinjalo izalele khonapho, lakho sokusigcina kusiba le malaria. Zonke zona izinto ke sokumele siziqaphele. Utshani lakho simeke shwa siyabasuluku sikuquma uhlale kuclean nje endlini lasemagumeni lapho esihlezi khona.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Eric Damasane uthi lanxa uhulumende ekhangelele ukuphathisana lenhlanganiso ezizimele zodwa, kuqakathekile ukuthi laye abe le mali yokuphathisa izizalwane zeZimbabwe ezisendaweni ezivame ukuhlaselwa ngumkhuhlane woqhuqho, hathi ukutshona ecela.
Ngani kasitshengisa ukuya phambili njengelizwe ukuqakathekisa ezempila kahle. Kuza silimaza lokho njengelizwe ngoba ungananzelela i-population yethu iyakhula njengeZimbabwe, into yomele sinaze yona leyo. So nxa singa-investi ikakhulu sibone ukuthi siyakhulisa ezempila kahle, sizazithola sesigijima sesimatasa sesidinga abazasincedisa. Sizabe sihamba 2 steps siya phambili, 4 steps sibuyele emuva.
Lanxa ugatsha lolu lusebenza gadalala ukwehlisa inani labesifazana elibhubha ekubeletheni, lonyaka usubulele omama abangamashumi ayisikhombisa. Umongikazi wesinye sezibhedlela zemangweni weMathebelele South unkosikazi Sifelipilo Masange uthi esigabeni sakhe sebehlisile inani labesifazana elibelethela emakhaya livela kuphose i-14 ekhulwini, i-13.9% ngo-2012 kusiya ngaphansi kwesikhombisa ekhulwini, i-6.7% nyakenye. Udubo oluseleyo uthi ngolwamantombazana azithwala isisemancane ayiwo abasengozini yomkhuhlane woqhuqho kanye lezinye ingozi ekubeletheni, njalo afelwe zinsane ngoba engazi ukuthi aziphathe njani.
Ingozi ikhona ngoba abantwana, umntwana lo sithi ngumntwana yena ole 12 years usesiba lo mntwana futhi, so ngabantwana ababili anti. Yena ke ingozi ekhona ukuthi ube sakhula izitho zakhe bezingakakhuli okwenele ukuthi zingathwala umntwana zilungele njalo ukubeletha umntwana lo.
Abezempila kahle bathi umkhuhlane woqhuqho uyingozi kakhulu kwabesifazana abazithweleyo ngoba ngesikhathi lesi amasotsha omzimba abamalutshwane, njalo kunzima ukubamba umkhuhlane ngesikhathi. Umnumzana Thabani Zikhali, umongi ofundisa labo abafundela kubelethisa, uthi okumqoka ukuthi omama bakhuthazwe ukuyahlolwa njalo nje lapho bezithwele ukuze lapho bethe bahlaselwa ngumkhuhlane woqhuqho kumbe baba lolunye uhlupho luphangela ubonakale.
Isikhuthazo siyaqhubeka kudinga umzamo ngenxa yokuthi akusiyo into eyenzakala mhlawumbe overnight. Umuntu yena ngokwakhe kunzima ukuthi atshintshe imvelo yakhe. Abanye ngenxa yokuthi bajayele ukuthi vele ngangibelethela ngikhaya, kumbe ubani lobani babelethele ekhaya kuzange kube lohlupho laye abesefuna ukwenza njalo. Kodwa njenge-Ministry of Health and Child Care siqhubeka silokhu esibakhuthaza ukuthi indawo engcono yokubelethela kusesibhedlela.
Umkhuhlane woqhuqho ulakho njalo ukubangela ukuthi ozithweleyo aswele, abelethe isikhathi singakafiki, afelwe lusane ekubeletheni, usane lungakhuli ngendlela esiswini, kumbe yena abe lokusilela kwegazi emzimbeni. Lo mkhankaso we-Moms Against Malaria uza lapho ilizwe linaza i-World Malaria Day lamhla, okukhangelelwe ukuthi inhlanganiso le elungisa umuthi wemiyane i-Motrin inikeze abesifazana abazithweleyo imithi le, ama-mosquito nets ale mithi, kanye lemfundiso ngengozi yomkhuhlane woqhuqho emakliniki achiyeneyo elizweni lonke jikelele. Indikimba yenhlanganiso ekhangela ezimpilakahle emhlabeni wonke jikelele, iWorld Health Organization, yokunanza ilanga loqhuqho lamhla ithi end malaria for good. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leFC Platinum yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba sePremier Soccer League ngemva kwemidlalo yangempela sonto. Kubika uJoseph Njashi.
Iqembu leFC Platinum yilo lodwa eselinqobe kuyo yonke imidlalo emithathu yesidlalwe lonyaka kusigaba seCastle Premier Soccer League, okutsho ukuba yilo elihlezi phezu kwengalane le miklomelo eyithoba munemunye. Ngomgqibelo iqembu leFC Platinum linqobe leChapungu nge-1 kanya, kodwa limpumela ichiya beqembu leChapungu belensolo ngoba iqembu leFC Platinum lihlohle umbekwa umdlalo susiya komlindo uyacina. Ngemva kweqembu leFC Platinum kulamaqembu amathathu ale miklomelo eyisikhombisa, njalo lawa ngabalisa eleCape United, eleChickenin kanye leTriangle. Iqembu leIslanders lihlezi kwindawo yesihlanu le miklomelo eyisithupha, ngemva kwalokhu leqembu leHowmyn le miklomelo emihlanu. Iqembu leIslanders litshaye leTsholotsho nge-2-1, njalo umgadli osakhulayo weqembu leBhoso uPrince Dube onguye ohlohle igoli lesibili uthi ukuhlohla kumsuse umthwalo omkhulu emahlombe yakhe.
Igoli engihlohlile namhla yanceda ukuthi ngigaine i-confidence emagemini anjengalawa. Amagemu adlulileyo yade kule pressure ngenxa yokuthi ngivela kuma-junior side, so i-pressure ibiningi vele ngenxa ye-first time. But yeah, just I think seven boostile banike confidence. I'm saying ngikwanisa ukuthi ngene ngabile pressure.
Kundawo yesikhombisa kule qembu lenkezi Platinum lona elilingene ngemiklomelo leZPC Karibali leDynamos. Iqembu leHarare City lihlezi kwindawo yechumi lile miklomelo emithathu, okulinani elilingana lelilamaqembu abalisa eleTsholotsho, eleChapungu kanye leLewange. Kundawo yechumi lane kule qembu leBulawayo City elile miklomelo emibili, kuthi ngaphansi kwalo kule qembu leBotha Strikers kanye leMutare City wona ngakabi ngitsho lowodwa umhlomelo. Sikhangele umdlalo weRugby. Iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni weRugby liqhuba nzima kumncintiswano wezwe zomhlaba oWorld Rugby Under 20 Trophy oqhutshelwa esigodlweni iHarare kulezi nsuku. Abafana beZimbabwe banqotshwe nge-50-22 liqembu leUruguay emdlalweni wabo wesibili kulo mncintiswano ngomgqibelo, ikanti emdlalweni wabo wakuqala banqotshwe 54-24 liqembu leSamoa. Iqembu leZimbabwe likusibaya sikaPool A, njalo lizadlala leqembu leFiji emdlalweni walo wezibaya wokugcina ngolwesithathu. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Zinja ziyamluma egqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kwaneleke mntwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamile inkomo. Lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lilanje.